udaba lomkhononi lufuna ukuthi abantu babe sober enough ukuthi bebekwazi ukuthi umlandi wangona ukuyini lawe wena Zulu mthwakazi omuhle wakuleli eZimbabwe.
Manje nxa kungayenzakalanga khonokhu abantu bengabambananga njengalokhu okukhanya kusenzakala kathesi, ubona ungani kuzahamba njani? Uzavuseleleka yini umnotho welizwe?
Uzavuseleleka but usuzathatha isibange esidanyana ukudlula nxa labo ngabe besibambeni, ngoba ekugcineni kwako konke umbono ukhona uthi indlela ehanda ngayo nazi ila so kungadonswa nzima. Kufana ukuthi nxa usibophe iinkabi zakho enye intsha umforo ingawazi izabe idonsele eceleni kudoswe nzima, kodwa kusalayo uzalima indima yakho uzuyiphuthe. Kodwa uyabe usuzathatha isikhathi eside ukudlula lapho ngabe aluba ubophe zona zonke eziwazi umforo kana usuka lapho usiya ngakho. So ye thina sodwa yinto esizayizibona kona iKhenani siyifike sokukhatshana njengaloko kwenza abantwana baka-Israyeli usuka eGibhithe usiye eKhenani kwakuseduze, kodwa ngenxa yokungabaza kwabo ngenxa yemisebenzi yabeminye engayisiyo yayifunwa nguNkulunkulu bakuqinele kubabhodisa kodwa isiphetho basike eKhenani.
Bakhona njalo abanye abathi okwenza kungahambi kahle yikhona okokuthiwa khona kulabo Queen Bee labanye abanjalo abayibo abaziphetheyo besehlula iziphathamandla zikahulumende. Ukubona kungako liqiniso yini lo?
Lolu ludaba olusegudini okwamanje engifisa ukuthi ngabe sizaluhlalela phansi masinyane abantu bucutshungulo, ngoba akula muntu okumele abambe umkhono weZimbabwe at ransom eyedwa. Akula muntu omele adle ikhekeleli eliwumkhono weZimbabwe eyedwa. Abanye abantwana bethwele nzima besidlakala ukuklubhu. So nxa kukhona abantu abezinto enjalo, yinto okumele ikhangelwe ilungisiswe masinyane andibana sibele engqubela phambili.
Kodwa wena uyakukholwa yini ukuthi kulabantu abanjalo abafana labo Queen Bee bakhona labo?
Mina ngingaphose ngifuna ukuluthenga odaba lwangikhona kodwa-ke into enhle ukuthi into yonke kumele ilobufakazi okugcweleyo sikubonisise sonke sivumelane ngento esiyikhangeleyo. Kodwa nxa kubekhona abantu abanjalo, abantu labo kumele bebekwazina banolunye oludlulo lukasathane, ngoba bathwalise abantwana beZimbabwe nzima. Akumelanga kube njalo, uzibone wena usidla ube labo konke. Abanye abantu bengena ngisho isithwala santambama shuwa uzuthi ngumuntu yini bo.